Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Hola mngela emsakazweni ku Studio 7 ngolwesithathu class 6 kulwezi 2019 ngokhipho dube. Endabeni zethu lamhlanje abanye abantu eZimbabwe bathi umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethwe isifo singaziwayo kumele amiswe umsebenzi.
Kambe ilizwe lakithi lingathi lingalamali thina siye kuba lama vice president labo president abagulela emazweni adurayo. Kuze kufike lapho umphefumulo wabo sehlukana lenyama thina elizweni sikhala ngemali.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu abekezele ngoba okwehlele uJiwenga kungehlela abanye abantu.
Ukugula komuntu umuntu wazithandele njalo wazifunele ngendlela esikhandele ngayo thina sikhandele ukuthi kwenye i-dispensation leyi abakhokheli bethu kukhona ababekubekele abantu.
Abantu bathi kuzwisa usizi ukuphathwa kwabodokotela nguhulumende weZimbabwe.
Labana abantu kudala bebisa ukuthi abaphiwe imali kodwa kubonakala ngathi vele akukho umuntu obanakayo, akekho umuntu nje ongathi uyabona lokuthi bathwele nzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi umsekeli kaMongameli uRetired General Constantino Chiwenga usehlale isikhathi eside kakhulu esibhedlela kule China. Ngakho-ke kumele amiswe umsebenzi nguMongameli Emmerson Mnangagwa. UChiwenga wathwalelwa eChina esuka esibhedlela kwele South Africa lapha eselatshwa khona kulandela ukugula kwakhe okungavezwanga nguhulumende. Useleminyaka phose emibili egula. Abantu sebekhuluma okungapheliyo ngokugula kwakhe okwambamba kakhulu ngesikhathi encedisana loMnangagwa ekususeni owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe embusweni ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhuluma kakhulu ngodaba lolu nkosazana Sethekeli Nyathi odabuka eMathebeleland North. UManyathi uthi kumele uChiwenga amiswe umsebenzi ngoba usebenzisa imali enengi ehlawulwa nguZulu.
Kambe ilizwe lakithi lingathi lingalamali thina siye kuba lama vice president labo president abagulela emazweni adurayo kuze kufike lapho impilo yabo umphefumulo wabo sehlukana lenyama thina elizweni sikhala ngemali odokotela bengasebenzi kuthiwa kakulamali yokuthi babhadale abantu besifa elizweni lakithi kodwa abasezikhundleni bona behamba besiyahlala emazweni uChiwenga impilo yakhe yonke selokho wave kukuba nguvice. Sambona kuphela khonapho kumbe igcotshwa kumbe wagcotshwa mna vela mbona watu wayahlala eChina kuze kubela namuhla uChiwenga lokhu ehlala eChina. Sibone lo president Robert Mugabe laye impilo yakhe ifika estejini sokuthi sekhulile kasakwanisa ukuzenzela impilo yakhe ibe seSingapore yaze yaze yayihlukana inyama umoya wehlukana lenyama elokhu eseSingapore. Konke lokho zimali ezivele elizweni leZimbabwe elingalamali. Lapho kulabantu khona abafayo ezibhedlela kuthiwa akulamali.
Uthi uZulu kumele avimbe ukusetshenziswa kwemali ngendlela okwenzakala ngayo kuChiwenga.
Izinto ezinje so kungangcono zivalwe. Xa kuwukuthi uVice President uyagula akalatshwe eZimbabwe njengaye wonke umuntu olatshwe eZimbabwe. Xa kusehlula esifa ngenxa yokuthi izibhedlela zilamithi aphela njengawo wonke umuntu ofayo ngoba ngathesa abantu bayapha eZimbabwe babulawa indaba yokuthi akulamithi. Babulawa indaba yokuthi akula kudla, abantu babulawa indlala. Sizibonele sonke izulu kalinanga, abantu babulawa indlala, baswela yini obasponsayo ukuthi badle, bathi imali ziphelela kobo-China, kobo-Singapore.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele babekezele ngoba uChiwenga kazange adinge ukuthi agule.
Ukugula komuntu umuntu wazithandele njalo wazifunele ngendlela esikhandele ngayo thina sikhandele ukuthi kwenye i-dispensation leyi abakhokheli bethu kukhona ababekubekele abantu so sifisa ukuthi uma sethe wasila uvice president aphenduke baqhubeke ngokufeza ababekuthembisa abantu.
Siyabona ukuthi nxa kuyukuthi udaba lolu lungabanjwa ngumongameli kulakho ukuthi amxotshe ethi ndoda sibona ngazani suhlale kakhulu ugula kumbe into ezinjalo wena ubona ngazani umongameli angakwenza khona
umongameli uyak abe esenzwele ukuthi hayi sokuhlupha umuntu ukuthi isibele kwesikhala ngokuthi kasebenze yena engezwa kuhle. Lokho ngibona ukuthi kufanele ube indlela ukuthi abantu bakhulumisana njani. But mina ngokubona kwami ngibona ungani ngendlela owabuya ngayo izimbakwethu entsha le la ngendlela abantu abakhalele ngayo. Kuningi mina engikhalele ukuthi uVP yena ngabophilile ngabe sokukhona osokwenzakele. But ngendlela yokuthi uyagula sokusuka nzima manje ukuthi sibe sesithi hayi suka ngoba sugula, hayi kwakungasamnandi.
Umsekeli kamongameli ukhethwa ngumongameli olamandla okumxotsha umsebenzi. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane edala lephalamende ekumanyano we-MDC Alliance uthi kungeke kwasetshenziswa isisekelo sombuso ukuthi uChiwenga axotshwe umsebenzi.
Umbuzo wakho uthi njengoba uChiwenga egula eseChina ngapha elokhu ehola imali yama-taxpayers kungathiwani? Umbono wami ukubana akumelanga kuze kube nesikhathi lapho silo vice president ogula okwesikhathi eside kangaka imali yama-taxpayers ilokhe idlaliseka kumbe ibhadala umuntu ehluleka ukusebenza. Kodwa embuzweni wakho ukuthi upresident nxa efuna ukukhipha uvice president uChiwenga ukwenza njani, ngibona ingazani iconstitution isobala. Lokhu elikuchoyo okokuthi upresident nxa emkhipha kumele alandele iconstitution ekhuluma ngokuthi iparlament ihlale kube yemkhiphayo, akusebenzi kuChiwenga, kusebenza ngo-2023. Singakhohlwa ukuthi i-section ekhuluma ngo-running mate yapostponwa ngu-schedule 4 ukuthi izaqalisa uku-apply ngo-2023. U-running mate nguye okhishwa yiparlament. Lo upresident uChiwenga lo president uMohadi bakhethwa ngupresident, njalo bakhishwa ngupresident ngokuthanda kwakhe. Kuthiwa they serve at the pleasure of the president. So in 2 days upresident okhona kathesi uMnangagwa angamkhipha uChiwenga nxa efuna.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumente. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Odokotela abakhalela umsebenzi bathi ukuxotshwa umsebenzi kwabanye babo abafika amajumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 kuveza ukuthi uhulumende kalandaba labantu beZimbabwe. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko lo izolo kusihlwa. Bathi ukuxotshwa kwabodokotela laba abayingxenye yalabo abaqala ukukhalela umsebenzi mhla zintathu kumpandula lonyaka yikuzama ukubethusela ukuthi babuyele emsebenzini. Bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eParalel Nyathwa Hospital namuhla lapho bazakhuluma khona ngodaba lolu. Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqatha odokotela e-Health Service Board, uthi odokotela abaxotshiweyo bamiswe umsebenzi kulandelwa imithetho yelizwe. USikhosana uthi umthethwandaba we-Labour Court wakubeka sobala ukuthi odokotela laba abafuna uhulumende akhuphule iholo labo babaleka emsebenzini, hathi ukuthi kabala mali yokuya emsebenzini. Odokotela bafuna iholo labo lilinganiswe lesi sindo sedola leMelika emkambo wezemali eZimbabwe. Kodwa uhulumende uthi kala mali yokukhuphula iholo labo. Abantu bathi kwephula inhliziyo okwenziwa nguhulumende weZimbabwe. Omunye walombono lo ngumnumzana Milton Ngwenya.
Labana abantu kudala bebisa ukuthi abaphiwe imali, kodwa kubonakala ngathi vele akukho umuntu obanakayo, akekho umuntu nje ongathi uyabona lokuthi bathwele nzima. Ngoba silokubona ukuthi ubaba wehlaphana unokwehla esenyuka ngendiza lezi ezingathi ziyadura lezi. Kati yona lani imali yokuhambahamba wayebe ngayithathi beyihlukanise lani imali baholele abantu kumbe balungise nje okunye. Ngoba labana abantu nabo phela ukuze basebenze bejabule kufanele bathole okuzabenza ukuthi bajabule, okuyimali ngoba vele badingayo sonke sinje siyayidinga imali. Uyabona?
Yes, ngathi wena ubona ngani sibili kuyaphetha ngani?
Hayi, ukuxoshwa bonke 77 asonto elula, akuyona into elula leyo. Uzobuya bathathe kuphi abantu ukuthi nje babethusele ukuthi mhlawumbe bengavela bakugijime babuyele emsebenzini kumbe bayenze ngenye indlela. Ngoba phela abantu bazophela lapha ngoba ngeke uxoshe abantu odokotela abayi-77 ingani bona ababili nje kuvele kuyabe sekulenkinga ekilinika esibhedlela. So i-77 leyo uyawuzobathathe kuphi futhi ngoba lo doctor zontelula u doctor zodaka boy ukuthi uzohamba ethatha kumbe kuphi kubutshelo bana kuye nabafana bangazi yabona leyani into nje yena ifuna umuntu ovuthiwe ekhanda ukuthi laphana kwazakala ukuthi kathi kukhokhele abantu abadala noma ngabantwana abancane ngoba indlela eyenza ngakhona akubonakali ukuthi kubuyaphi kuyiwaphi.
Kodwa ke umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF uthi kulabantu abaningi abafayo ezibhedlela ngenxa yabodokotela abakhalala umsebenzi.
Nxa sikhala thina impilo zabantu nangokusebenza kwabodokotela embona ngani kukhona okunye abakubhala phansi bawelelane lohulumende ukuthi ekusebenzeni kwami mina zasebenza ngithi ngoba impilo zabantu sesikhuluma iqiniso ukuba ngudokotela uphatha impilo zabantu. Kwani ngono ukukhulumiswane kulokuthi bame ngoba thesunje nje bangaka abantu sebefile ngendlela samadokotela athi ku-strike baningi kakhulu. Khonokho nje ukuthi ungudokotela osebenza uthethe impilo zabantu awufananga ukuthi udlale ngempilo zabantu.
Ye kodwa udokotela sibili abakucelayo ukuthi nje imali yabe ikhuphulwe mbijana okungani kuyasinda uhulumende yikuthi imali ayikho kumbe kunjani ngoba abanye abantu bathi kulobukhohlakali obumangalisayo eZimbabwe njalo enye imali iyachaphazwa iziphathamandla zikahulumende. Pho-ke lapha kume njani khonapho-ke Vuka Nkomo?
Iqiniso ukuthi udokotela nxa ukhangakhala ukuthi le dokotela asebenza ngayo osebenza nzima kufanele aphiwe imali emfaneleyo. Kodwa ngendlela umume esukuwe kesi abantu abazwisisi ukuthi uhulumende kababa u-ED wathembisa ukuthi usalungisa izinto wonke umuntu uzakholisa. Nangaleyo ndlela la madokotela kade zikhalela ukuthi abe bayabekezela baphe uhulumende lo okhona ithuba lokuthi ulungisise izinto.
Kukhangelelwe ukuthi baningi odokotela abazaxotshwa umsebenzi njengoba uhulumende eqhubekela phambili ebathonisa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela bathi abalamali yokuya emsebenzini. Okwamanje-ke sike sikhangele-ke ezethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Izisebenzi zikahulumende zikhangelelwe ukuthi zizatshengisela emgwaqweni namhla zikhonona ngeholo eliphansi. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi lokhu kuzaveza izenzo zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ongafuni ukuthi abantu batshengisele emgwaqweni. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhangelelwe ukuthi izabopha iziphathamandla zikahulumende abakhokhela amankampani kahulumende labanye okuthiwa bachaphaza imali yelizwe. Umgcinisihlalo wekhomishini le uJustice Mathanda Moyo utshele iphephandaba le-Herald ukuthi selidumela emasumpeni ukuthi babotshwe. Okwamanje sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli kustudio, thanda kulibingelela lonke ngidayi. Thina siyaphila, likhuluma lo Simeon Ncube ekhaya nsuka endaweni yaselupani ejojolo koNcube komguzu. Hlobo zami mina ngilokukhala ukuthile kakhulu ngomdala lo kuthiwa ngugawule lo. Ugawule yazi ukuthi umdala lo ngendlela thina esihlupheka ngakhona yena ojabula ngakhona. Kade sibabhizi basolana le America bayengani i-America. Kani i-America izizwalane zeZimbabwe kade siyaphila kanje i-America. Abaningi vele baphila kanje i-America. So bona bazibona bangani bahlakaniphile basole i-America bagcobe i-America udaba. Shwa hlobo zami asikhulekeni okunamandla sifakeni umthandazo phambili singakhohlwa ukufaka umthandazo phambili ngoba siyesiloko sithi sikhokhelwa ngabantu kathi abantu kudala balimali emnqondweni kathi kudala abantu bayagula abantu bengakananzeli. Nginesicelo esikhulu kakhulu ukuthi abantu bakubabonanzelela ukuthi ezinye izinto umuntu engazenzi njengomdala ugawula kwesinye isikhathi umdala kazenzi. Hlobo zami ngiyalicela la ngomusa wonke ukuthi lizame ukuthi libeke umthandazo phambili. Lizwe leli selifuna umthandazo leli lizwe alisafuna enye into selifuna umthandazo. Hlobo zami asincengiseni okunamandla hlobo zami ngoba lapha sesisebunzimeni. Asisebunzimeni lokuyana ukuthi asisakwazi sibili. Hayi njengathi emathebelele nginodi ngapha sisebunzimeni lokuyana ukuthi asisakwazi. Mina ngikhuluma ngathi esingisebutswana kodwa mayisebutswana kanjani into enzisa ubuhlungu ngokuthi kwesinye isikhathi sengikwanisa ukuthi ngibona ividiyo yakhe ithe yagugurawundi eyayisenziwa ngegugurawundi. Uzubona ukuthi kubuhlungu uzwiso abantu sebekutshela indawo zakini zegugurawundi etsholo tshela ukubani indawo ni zakithi ngapha emathebeleleni. lokuthi zahamba kanjani awange kuzibe kwazi kodwa sisizizela kwabanye abantu ekhaya singaziboni kodwa kwavela kayazaya lokuphuma so siyalicela ukuthi lezi zinto ezifana nalezi zisusise phezu kwalokho abantu basibasenzela izidayidayi kangaka ihlobo zethu sicela ukuthi asibambaneni sifakele umthandazo phambili ukuthi laba bantu ma ukuthi ungabe kuyimikhuhlane wekwanise ukusila
sawubona Studio 7 ngifona kaphansi eZimbabwe ngicela lingifonele ibizo ngazake ngisho ngoba kuyabulawa lapha eZimbabwe angadinga bembone bambulala ngifonela ngiphezu dala ngalidinga ngiphendule incane ngisenda ngizama ukuthumela umbiko kuyabhala nathi senda ngikwathi wayi kumbele angizwatheza ngayo
linjani lonke mohlabezu nani basakazi be-Studio 7 siyalibonga ngomsebenzi wenu omkhulu kangaka eliwenzayo okusitshela izindaba zeqiniso sikudaba lukamnangagwa ukuthatha umbuso kumgaba hhayi okubili okuthathu kukhona esikubonayo sekwenzile emhlabeni lapha ngesikhathi sikaula muntu owayekhuluma ku-Studio 7 la namhlanje abantu bazikhulumela umathanda bemthethisa umnangagwa kalandaba lakho okuyikuthi umuntu wonke sele-freedom of speech okunye njalo uyazama naye uzama lokhu nalokhuya kodwa thina abantu yithi esiphambanisayo usiyakhweza izinto ngabomo khona kuyathiwa umnangagwa kodwa ngi-end of the day uzeza umuntu ethine emphethe umkhonomi akule nto elizayenza ilizwe lingaphumelela njani abanye bebandezela izinto abanye bezama ukulungisisa abanye begqibela so kasibambani sibe munye kwenzeka ukuze siqhubekele phambili kodwa omunye angathi sakho omunye ekhipha isikina akukho lapho siya khona ngiyabonga
nxa ufisa ukuthi lawe ukhulume kunamba ke emsakazweni usithumele ke umlayezelo wakho WhatsApp kunomboro ethi 01-202-465-0318. Siyo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezibona ngokukhudumala komkhathi zithi umhlaba wonke usenkingeni ngenxa wesigudumezi somkhathi i-climate change okanye kumemetheka okwethusayo. Amalecacha awe Al-Shabaab aseveze umkhokeli wabo u-Abu Baida. Baveze u-Abu Baida kumabonakude ekhuluma lamalecacha ngesikhathi belungiselela ukuhlasela ibutho lakwele Melika. Ngesikhangela ngamafitshane ezeMelika, kulo mthethondaba othi kumele umongameli Donald Trump avezele uZulu indlela ahlawula ngayo umthelo we-tax. UTrump uyala ukuveza lokhu esithi uhlangothi lwe-Internal Revenue Services lusahlolisisa inhlawulo yakhe. Amagqwetha kaTrump athi kulakho ukuthi udaba lolu luzaphathwa ngumthethondaba we-Supreme Court. Yindaba umongameli Donald Trump engafuni ukuthi avezele uZulu umthelo wakhe we-tax. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Ama-taxes kaTrump ayinqubo kafudu. Nxa abantu becabanga ukuthi bazawabona, bazawahambela umango, akasoze awakhuphe, awatshengisa abantu ngezizathu eziningi. Sebezamile abantu behluleka. Into ayifuna umongameli Trump ukuthi abe ngumongameli. Athi angaba ngumongameli abe lowesithi nizakhupha. Kathesi sesara. Sonke siyakwazi ukuthi abacabangelayo bathi uhlupho lwakhona yukuthi umnumzana Trump akabhadali ama-taxes. Wayesebenzisa ubuqili ukuthi angawabhadali. Hayi, ukuthi angawakhupha mntakadubi le kuzangazi kuzaluyiwa. Angiboni ukuthi angaphongiwasukela nje wakhupha ngoba kukhulu akufihlileyo. nxa kulezinye izinto elicabanga ukuthi lingazibona zivela kuye, lokho kuzaba yindaba yokugcina. Ngaphandle nxa esebotshiwe, eseyisibotshwa, esengasela mandla ukuthi azilwele, aqhatshe amagqwetha ukuthi amvikele ezintweni eziningi. Ngoba nxa singathi siyananzelela ukuthi izizathu aziphayo ukuthi kungani engatshengisi abantu ama-taxi zakhe, ziya zonke zisiya khona pana endabeni zakhe zeRussia, ukuthi wesaba ukuthi engxenye kuzabonakala ukuthi abantu beRussia yibo abamphe izimali, kumbe abantu bakwamanye amazwe yibo abamphe izimali ukuthi aqhube amabhizinesi akhe.
Kuyini okwenza ukuthi uMongameli Donald Trump eyale ukuthi aveze ama-tax returns akhe? Kuhamba njani khonapho?
Hhayi, ukuthi kuzakhupha kutheni angiboni. Kuzalwiwa njengoba ngumuntu ongavumi lutho, and impilo yakhe yonke ukuthi ubevele ehleze ngumuntu womthetho kuphele silwa labantu angavumelani labo. Ikhona ngizabona ukuthi uhulumende we-America engabe la mandla angakanani, kumbe i-Congress ukuthi azayikhupha ama-taxi zakhe. Angiboni. Namhlanje angisho kulomthetho othi kona emadale uvunyelwe e-New York ukuthi akhuphe ama-taxi zakhe, kodwa sokusiba lokunye okuyiloophole okumvumelayo ukuthi i-decision yangikhona ingaziphume i-Supreme Court eza wahlukanisela lokhu ukuthi ama-tax ayakhutshwa kumbe kakhutshwa. Enye into esimele siyinanzelele ukuthi uthe engena vele isifiso sakhe ubexotsha abantu emsebenzini amajaji, efaka amajaji endaweni ezishiyeneyo, esenzela khona ukuthi azivimbele. Okukhanyayo ukuthi uvele ungumuntu wezindaba, uhlukuluzana lo mthetho, ngumuntu olwa lo mthetho. So njengoba la majaji yakhe indawana zonke lezi ezimvikelayo kuze kuyefika e-Supreme Court, angiboni ukuthi uzakhupha kutheni. Ngaphandle ukuthi i-Supreme Court bona ojaji bakhe bona labo okhavena abafakayo bavimbe ukuthi ama-taxes akhe angakhutshwa. Maybe i-Supreme Court ingavuma ukuthi akhutshwe, yikho lapho esizawabona khona. But hayi, lakho kuzabe kungumsebenzi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcweti kwezombusazwe ezimele yedwa. Sixoxelaye ese-Washington khonapha kwele Melika. Uhlandla esikhuluma lezizalwane zeZimbabwe namhla sixoxa lembongi u-Obed Dube.
Asenziwa abantu lapha ngaphandle ngoba siyizidakwa, sibizwa ngazo zonke inhlamba zomhlaba ezimbi, siyeyiswa njengesichibi semgane esigcwele imsizi, sithathwa kancane njengegwayi lamakhala, siyenyanywa njengenyama etshileyo, siphathwa kuchapha njengamantshontsho, singabantu lathi njengabo bonke abantu.
Mthembo osithembayo, ngiyabonga. Kulezi nsuku ngipromota ngilamadla lade amabili engiwenzileyo esindebele lesilungu. Ngizama ukuthi ngithole imakethi lapha langaphandle, iwe ngazama ukuthi ngiwakhankasele ukuthi abantu babewazi. Ikho engikwenzayo ngolesihlanu nje lonelulizayo, ngimenywe isikolo seChivila Secondary School bale talent promotion khona ngale, so bangimemile lami ukuthi ngiye bayisikhulumeli ukwenzela ukuthi ngiyekhuthaza abantwana babekwazi ukuthi kulezi nsuku umuntu kaphiliswayo lulwazi nje lwekhanda, bathi academic excellence, kodwa la ngesipho sakhe siyamphilisa ngikhaya. Ukuthi nje ngolesihlanu ngizabe ngikhona ngale emakhaya kwelebhinga.
Injani ikusasa yakho baba Dube?
Kuningi kakhulu engikwenzela uZulu, njengoba ngitsho nje ukuthi nginjenje ngolesihlanu ngiza kuya kwesikolo okuthiwa yiChivila Secondary School esisebhinga duzele lusulu, duzele sipale, duzele sikomela. Bangimemile balo mkhankaso okutshengisela amakhono abantwana. Ngizaba isikhulumeli lami, ngizaphinda ngihaye njalo ngiphinde ngibakhuthaze abantwana, kwenzela ukuthi ngibanikeze idlabu zani babekwazi ukuthi kulezi nsuku umuntu akaphili ngokuthi esikolo ekhanda waphiwa, kodwa la ngesipho sakhe uyaphila. Ngimenywe ngumbalisi wakuleya ndawo umnumzana uShepherd Sibanda. Ngikhangela ukuthi ngiye kwenze ngidume ngakho, ngiphinde ngichaze abantwana bese ngibakhuthaza njalo.
Kuba yimbongi kwele Zimbabwe, kambe ungaphila ngakho yini?
Iqiniso lihle, ukuba imboni eZimbabwe kwesinye isikhathi kulezinye izinto ezingani zinzima, ngoba inkondlo akusibo bonke abantu abayamukelayo. Abanye abantu lokuthi inkondlo kwini abakwazi bathi imboni, abanye bathi isitori, abanye bathi isipichi. Nxa siba le mcimbi emkhulu kuka luchantu ufica imboni imenywa, ngiyake nginazela kwezinye izimboni. And lo xhaso, i-support kasiyithole ebantwini. Abantu abathengi ama-CD, uyamuzethi inkondlo zakho ngiyazithanda, ngicela unithumezele efonini yami. akufiki kibo ukuthi khona khona inkondlo uhamba e-studio uye khokhe inkarata zemali ezichisiweyo and nxa ufika e-studio bakuchacha bethi sifuna ama-runs asithathi le imali asithathi le imali usuke lapho uphinde uye e-studio uyeprintisa ama-CD konke kabakufuni uyathi ngithumezela ngelokuzeni nge-WhatsApp usebenzise yakho i-airtime so i-support esithola inzima kakhulu ukuthi uma ngolasifindi kwesinye isikhathi ungagcina ubeka phansi uzama ngezinye indlela mbe uzidingele eminye imisebenzi so kusesenzima ngazo ukuthi abantu bakithi bazabakwazi njani ukuthi into lezi esizenzayo siphila ngazo labantwana bethu kasizenzele ukuchaza umphakathi ikusasa lami ngibona liqhakazile ngoNkulunkulu ngoba uyangigcina bakithi labalandeli bami bakhona bangixhasa bangithandayo lonyaka ngibona ngani ikusasa lami liyaqhakaza liyakhula liyaphambili ake ngibonge lonyaka lomnyaka ngibe busy kakhulu 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 benomatasatasa ngisehla ngisenyuka ngoba labantu abamanzanga ngahlala abiviki zabambili ngihlezi labo lokho ngisemgwaqweni ngihamba kodwa ngikunanzelele ukuthi lonyaka abantu abade bengimema emcimbini yabo ngabantu abasebhilithani abantu abasemelika labantu abasemzansi Africa yiyo bade bengibiza kangako ngoba lo mpalakazi ngibonani futhi ngisazogijima ngisiya emcimbini yabo engibona ukuthi kushuthi umsebenzi wami kawukho lapha kuphela kwela kithi eZimbabwe ulokhu ukukhula usanda usiya emazweni ahlukeneyo lezi ndawo nezihlukeneyo ngibonga noma ngubani nje umuntu othe ngabona umsebenzi wami oqhubekele phambili lo thengezwa kuthiwa kulo mcimbi abesithi bantu kulo obhede kulo futhi nikise imeme mina yiko ngithi ithusa lami liqhakazile lihle ngizibona ngisiyakhatshana bakithi ngindiza ngisiya emazweni ngisiya kwenzeni ume ngakho ngiqine ukuthi ngithi futhi nikisi
ungabatshelani abalaleli nxa ungavala khonapho
engakutshela nje abalaleli ukuthi kabafunda ukwazi ukuthi bakithi umuntu oyimbongi umuntu ogidayo umuntu obazayo lo muntu odlala ibhora bayafanana lombalisi lo mongikazi ngibe lo mchayeli bonke badinga imali baphila ngalokho abakwenzayo sicela nje abantu ukuthi bakithi sibagqugquzele siphinde sibancenge ukuthi kabaxhase abaculi bakubo ngoba imbongi ngabantu abamela isiko uma singacina sesibeke phansi amajogwe isiko lakithi lizaba lesintu sakithi sizafiphala ngombe sinyamalale njengamanzi echebechebeni sicela abantu ukuthi basixhase ama CD babuza ukuthi bangathenga bayathenga lapho kulabantu abathengisa usemthethweni bangathenga abantu nabasitshontshelayo kuma kulemcimbi sithi bakithi lami ngicela linginikeze okungaka ukuze ngizolenzela ubunandi bami ungazathi una ayininga kakhulu imali khalaza ngoba yikho lapho engiphila khona mina lemuli yami labantu abami lezihlobo zami la nguye noma ngubani umuntu othembele kimi so siyacela nje ukuthi abantu baxhase hayi ukuthi baxhase mina noma ngubani noma umuntu ogidayo noma umuntu obhala izingwalo noma ngubani esithi uphila ngekhono lakhe kabamxhase ukwenzela ukuthi kukhule kuhlale kunjalo kungaze kwaphelele emoyeni abaculi baningi abakithi esindebele asebayeke umculo bethi abantu kabathole support kuliqiniso lathi uma singazange sayithola isupport intsha yethu sizabeka phansi kusasa kwagcina ungasela abaculi kusasa kwagcina ungasela mbongi so ungasela abalobi kwenziwa ngabantu bakithi abangaxhasiyo izinto zakibo abangaziqhashi izinto zakibo njengezinye inhlanga ngiyabonga
asixabani nomuntu asibandlululi muntu labakhonza siyabathengela amadrinki banathe bayisithethisa sebesuthi bona baqala ukuzithengela
ye imbongikele phela ope dube lingathini ke ngakukhulumayo khonoko siyabona abantu ke lapha liyangena ke kufacebook yethu yesindebele lingakhohlwa ukuthi sikuviyo indebele kufacebook uPrestas Masuku uthi ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi owenzayo umfuka Dube kuzobuya ke uSikhandazi uthi number one yime mfike lamhlanje umqali wesiziva siyabonga kakhulu ibuzobuya ke uNoman Ngwenya uthi morning Dube linjani siyaphila ke mfowethu singazi wena khona ngapho so ke uthanda lizwise ke ekugcineni ukuthi lizwe ukuthi uhamba njani kulapho
sithanda bonke abantu sithanda umngane wethu utshwala lendlu yakhe iBhawa singabantu lathi njengani Ridi Dagwa, Mudimu kia murata, likwalo ra alivala, omwana ake ba akereke ngi, kia banira mate akereke, akishakeli mutu, akisepi upe, akiruhu upe, kijama vele, kinyola bujalo fela, linaki mutu, batu kia barata. Tunywa bugande, tatulwana muntu, tatutugi bantu, leza makani tulimwizi, tulamukomba, tulamutemba ula, ipa ebri tulaivala.
Ye, saibonga kuruge, ichakalo, kutube, ye, namtanja, sunga, kishukani. Wothi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje abanye abantu eZimbabwe bathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kumele asuke esikhundleni ngenxa yokuthi sehlele kakhulu egula kodwa ke abalandeli bebandlela zanupf bathi kumele abantu babekezele ngoba kazenzisi siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo ngugibbs dube ngisithi asidibalimneni ngowa past 7 ntambama